Kuningi okumele sikufunde ngelizwe leZimbabwe indlela amanye amazwe aphatha ngawo ukhetho kakhulu omelika laboBrithani. Okokuqala ukhetho emazweni lawo luyakhululeka ukuthi abantu bakhankasa ngendlela abayifunayo bengaphanjaniswa. Bese sikhangela lezindaba bayakhuluma ngenhlelo zamabandla wonke nalawo kungela kuphanjaniswa kakho ongakhithwayo kumabonakude. Ngatho ongavunyelwayo emsakazweni bapho kumaphephandaba. Kuqakathekile okumele lathi njengeZimbabwe ke sikufunde khona lokho. Ikanti lo dlame kwamanye amazwe njengabomelika kasiboni lusiba khona abantu bakhululeka nje benzeke abakuthandayo. Okwesibili esikufundayo ngokhetho lwemelika singathi ama-voters ahamba sizinali. Akulama-fixed voters ukuthi ama-voters athi hayi singawebandla elithile sivotele ibandla elithile loba nje lingela nhlelo ezihambekayo ezingancedisa uzona. Singakhangela-ke kakhulu emelika neBrithani kuyatshintshana. Kuyangena i-labor kutshintshe bese kuzongena ama-conservative. Kutshintshane njalo njalo kuyangena ama-republicans emelika kuphinde kungene-ke laba baka-Biden.
Babugawule, kukhona yini okungafundwa yiZimbabwe kukhetho lwemelika njengoba sisiya kukhetho nje ngomnyaka ozayo kumbe konke nje eZimbabwe okuphathelane lokhetho kuhamba kuhle?
Baba Nkomo, ngileqiniso ukuthi manginanzelela nyamuzi ubaba uNdlovu sibonile izolo ukhetho lwe-Amerika oludlulileyo lapho uTrump athi wathi ukhethelelwano lwe-America lutshontshiwe wacina sekulokudonselana wacina sekulama-protest okusenziwayo zonke izinto sekulo msindo kwakhanya into yabona bazama ukuyinyathela nje kodwa yayikhaya ukuthi vele iyashipha yabayangisa kakhulu ngoba babekhaya bengabantu bethi bona bayakhanya kodwa kwakhanya ukuthi hhayi umfazi ogcobisa ibhuda i-complexion yakhona nalena i-America ayisiyo sakhunde okuningi laphana ngayo i-America. Hawu i-America hayi angekeke zifunde lito kiyo kathesi ngoba labana abantu Nkomo abantu abasibakhangelile thina njengabantu abawone kakhulu izolo emuva lo eleyona okabazama ukuthi bekwenze ukuthi kulandele ayisikho abakukhulumayo nabantu nje abanganayo ibi namazwe amanye bayangenela into zamanye amazwe khangeke bayengeni koko-Iraq khangeke bayengeni koko-Libya khangeke bayengeni ngabantu ukuthi nabe sikhangela siyiqiniso sinini nje sijulisa simqondo wethu sikhangela ngabantu labana athi nababisela kwizini kwi-slave trade kwale muva.
Uyamuzwa ubaba uGawule baba Ndlovu uthi iMelika ingumzekeliso omubi kakhulu nxa kukhangelwe ezokhetho lapha lombuso okhululekileyo.
Ngangibone kwesinye isikhathi abantu besezinkonzweni ungahlatshelwa kakhulu ingoba ukuphakeze kakhulu siyabona amadimoni esephuma laphana esesiqaa umuntu esiwa kumbe senzani okuthi ukuthi umoya omuhle lo moya omubi kuvele kakuhlangani bekuvele kungethusa nxa izanu phiphi bengathi inqome imelika ithi imelika ibamba kusezokhetho ngoba vele babamba ukuthini izanu phiphi ibamba ukuthini le ndlela imelika ibamba ngayo. Imelika ibamba kuhle kakhulu ukhetho luyancomeka lanxa kube khona okungathiwa kuphambanisekile phela kusolakala okuphambanisekayo bale ndlela enhle eqondileyo ukuthi bakulungisise akunjengalapho kudutshulwa khona abantu ngamasutha ngoba abantu sebethe sokuphuziwe phela kukhitshwa impumela yokhetho abantu kabavalelwa ezitokisini abantu kabatshaywa kabenzwani kuyalungiswa nje bephutha kokuhle kunjani imelika umzekeliso omuhle kakhulu yikho kodwa-ke hhayi kwethusi-ke laba bezalu phefu nxa besithi akufundwa lutho sinike sifunde lutho kiyo yebo kambe imwena le emibili engikhulume ngayo hhayi kasihlangane sibili nje ngamanzi le oyili ngazi ukuhlanganisa ukubhoyile amafutha akuyaphezulu kuyamanzi ayesale phansi.
Nxa sesikhangela izinto ezifana labo-diaspora vote ezivunyelwayo emelika babugawule lokungabi khona nje kodlakela ayisizo zinto esingazincoma yini lezo?
Babankomo, i-diaspora vote ayibe khona sibili emazweni lawo angalazitha ngaphandle but i-diaspora vote nxa isiwa khona emazweni alezitha ngaphandle njengamazwe njabo America o-America bale ama-refugees lawo America vele ungakhangela futhi khangela Nkomo uzathola ukuthi abantu abamnyama khona e-America yibo abadutshilwayo. Ungakhangela kodwa uzathi uzukhangela kathi kanti vele kuyini okuhle ngayo i-America vele.